sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingale tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhlaka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following the court case line yablock ukuthi kungabe nomu.
Amadale awe-nominations court kobulawayo leHarare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ukubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhlaka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murwira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurwira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngecurfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abanengi. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezemihloliso olwezimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli seZimsec uNkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhlaka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhlaka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
UNkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sasinganeno ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa iCovid-19 besehla kwelezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namashumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamashumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Thandai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyikukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhla ka-26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyene. Okwenzeka ekhothi kuyethusa ngoba i-High Court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same High Court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadali ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi. Kodwa-ke asazi ukuthi khonokho abakwenzayo kuzabafikisa ngaphi.
Bayelilunga lenkulumane waxoshwa edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le eyenziwe egazethwe ebusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina singene ePhalamende siyi-CCC ngoke eziyelo. So kunokhana kulithuba elikhulu lakho kakhulu.
umnumzana kwanele hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwenomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following the court case lena yablokho ukuthi kungabe nomination. Kodwa thina njengebandla le Republican Party of Zimbabwe i-RPZ silawa amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulalo ilungelo lokuthi nxa siya inkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela belandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-Nomination Court uthi bazamelwa nguNtando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namuhla silo uNtando yenkosi Ndlovu uMP wephumula loTiribangani Ndarowa uMP wenkulumani. I-nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabile problem. Candidate ibhadala $50.
Ama-by elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Asezaqhutshwa-ke mhla ka-26 mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change, CCC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eTrade Gold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-Nominations Court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho oluzakwenziwa mhla ka-26 mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentathelo zindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele leZANU-PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxele isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa nguMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhala izekhi wathi senze ibandla elitsha elithiwa yi-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu oyikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT yena uMonzora seyenze okunye okulibandla okuthiwa yi-MDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya unkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March zabalo ukugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member ye-MDC kajoyina nge-MDC izulu njengaye uMunzura. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze i-advise kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente. So ke kahenglwa ngabanye abantu njengaye uMunzura.
Ungasela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba ku-MDC kaMunzura. Lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla le-MDCT lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMunzura siwavule kulibandla okokuncane okuthiwa yi-MDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atshengise i-quality, impartiality, le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMunzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma ngaye ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lalo. Igama elithi MDCT ngamabala aku-alphabet njalo uMunzura kasiye umnikazi wamabala aku-alphabet.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSouth Africa usekhuthaze zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisi Weya utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhlaka 3 kusiya mhlaka 28 nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ikhulu eyingxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
Say it is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lisenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube nomuntu ongabalwayo ukuqoqela lozabe sebhasini ezidlulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kulolihlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumapermit abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulohlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzansi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaka eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu haji kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezijojozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukuchayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunipuni amaqembu omdlalo enguqu adlala esigabeni sePremier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumi seqembu leHighlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sikaChief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco seligi lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafeli ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi. Singabantu abakhangela ukuthatha i-championship sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sisikhangele ukuthi asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure engekho necessary, so yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina ngama-players anexperience.
Iqembu leHighlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu leFC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu leTriangle. Abafana beBoso kabaqalisanga kuhle imidlalo yeligi njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Ufunakala sibili yiexperience kuPremier. Singaqala siwakhalela sibili ama junior abantu laba junior abancane. Kodwa kula into siyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibe jikele mbijana 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 mbijana. Ama junior la ezebe right.
Kumaqemba wobulawayo lebulawayo Chiefs ile liqale kuhle kakhulu njalo lihleze endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqemba amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lonyaka abazoncintisa ukuphakamisa isicoco seligi.
Angiyeke ngithi sikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi siza siphakamisa. Kodwa engakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana kuligi ukuthi sigcwalise amanamba. Kuthi amathimu angu 18 sikhona kuligi ukuthi lati silale ithuba lokuthi siyithathe ligi kodwa ngithi ukuthi sizayithatha engingakutsho ukuthi lonyaka kulonyaka endolonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahlele eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu leChiefs lithenge abadlali abagoqela uObedia Tarumbwa, uOprel Chirinda, uPerfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana uDela Akoli. Inhlanganiso yePremier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedluleyo isazisa uZulu ukuba imidlalo yeligi izaphenduka mhlazili 12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa iKF leKhisimusi kanye lemidlalo yeAfrica Cup of Nations. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kichi Woza Woza Friday my darling.
Nguli viki uhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Leya wasedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ungene waqaqada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane uVukanileya
izalelwe eBulawayo which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala kulezo ndawo ugrade 1 saku 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uFormando Form 2 ngisiya eGwanda Flapos Way, Ewanezi Secondary School, ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Entsha isikhathazile elehloko esithi Psalm 23 lenye ethi sihamba noJesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha othiwa nguProsper Pro Max Studios yena ebese kwela se South Africa eRandi.
Ukuthela waza waza Friday ku Studio 7 ngawusa nokuthola umlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kuba phambili wena ke bakhona yini abakuncedisayo uphilani
umadlela ngathi ngikhula ngayikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimenze lo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews zakhe ukuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu wangisiza kakhulu.
Kati silomona balaleli yekela ngumfana kanile yaphose izwi lokugcina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku YouTube page yami ba subscribe ba like abafuna i-album liyatholakala ku wonke ama digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more so ngiyabonga lonke esekela landela ngiyabonga
bese kwethezelo philani leya kuhlelo waza waza Friday esibusisa umculo wakhe wengoma zokholo impela viki enhlekeni lonke igama lami ngeza Jesus band.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo le Harare ahlalela namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama by elections. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.